sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
may I say I am hopeful. My team is hopeful. There is no business as usual.
Ngithanda ukuthi mina ngilalo ithemba. Abaphathi intambo bambalalo ithemba. Sekusetshenzwa akusadlalwa. Izinto seziguqukile khathesi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa wazikhuthaza ukuthi ziye ekhaya ukuzomncedisa ukuvuselela umnotho welizwe.
UZulu weZimbabwe siyaxolisa kakhulu ngendlela abanye ababanjwe ngayo namapolisi.
AbeZimbabwe Republic Police bathi bazinikela ukusebenzisana loZulu phansi kombuso okhona kathesi. Njalo umphathintambo umnumzana uBethu Mpofu obona ngendaba zasekhaya uxolisile ngalokho obekusenzakala. Ixhuku labantu abavela kunhlangothi ethiwa Vusa Mthwakazi litshengisele phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abamethesa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ePretoria kwele South Africa okugoqela labaqhuba amabhizimusi khonale. Wabakhuthaza ukuthi baye ekhaya ukuyamncedisa ukuvuselela umnotho welizwe. UBenedict Nhlapho ubika ukuthi amazwi kamongameli Mnangagwa emukelwe ngenjabulo ngabosomabhizimusi.
Amakhulukhulu ezalwane zeZimbabwe abathe gwaqa esikolweni seZimbabwe ePretoria ukuzolalela umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kibo okokuqala njengomongameli welizwe. Enkulumeni yakhe umongameli Mnangagwa unxuse abebebuthene laba abagoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso zikaZulu, inkokheli zomdabu nabantu makhaza ukuthi babuye ekhaya bezosungula inhlelo zamabhizimusi.
May I say I am hopeful. My team is hopeful. There is no business as usual.
Ngithanda ukuthi mina ngilalo ithemba. Abaphathi intambo bambalalo ithemba. Sekusetshenzwa akusadlalwa. Izinto seziguqukile khathesi. Uma kungathiwa qonda kwesokhohlo yilokho, kungathiwa qonda kwesokudla yilokho.
Umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uphakathi kokulungisa eminye imithetho ebingumgoqo kulabo abafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Uthe indawo ezibalisa ezokulima, ezokwenjiwa, ukulungiswa kwemigwaqo nezipolo zesitimela zilamathuba amakhulu okusungula amabhizimusi. Unxuso lukamongameli Mnangagwa lolu lokuthi iZimbabwe isivuliwe kuloba ngubani ofuna ukusungula amabhizimusi lwemukelwe ngenjabulo enkulu izalwane zeZimbabwe. Usomabhizimusi weZimbabwe unkosazana Doriane Sithole okhokhela inkampani enza impahla zokugqoka e-House of Avila ubethabe emanzi te ngemva kwenkulumo kamongameli Mnangagwa.
Ngiyathaba, ngiyajabula ukuba lapha namhlanje. I'm so excited about what was happening in this place. So sizongena eZimbabwe and we're going to be available to everyone. Siyazi ukuthi sekuvuleka amasango ukuthi singene lapho senza ibusiness. Sibona ukuthi uhamba njani lapha.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ekhankasela kusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe uMnumzana Marshall Sankara laye ulwemukele ngenjabulo lolunxuso wathi basebenza katalala ukuzingela amabhizimusi azahlanyela izigidi zamadola eZimbabwe.
Sithi siyajabula ngempela ngokuba umongameli usimemile ukuthi sikwazi ukuthi nathi siparticipate ukuyakha ilizwe lethu. Sithi size ngobunengi bethu simsekela, sithi sizokwazi ukuthi sithuthukise eZimbabwe again.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Moses Ndlovu uthi yena uthokozwe kakhulu ngamazwi kaMnumzana Mnangagwa ukuthi lalabo abasuka ekhaya besethiswa amacala amanye abangawaziyo kabeze bakhe ilizwe.
ngiyajabula into ekhuluma ukuthi kuxolelwane ukuthi uqale kathe phansi bakhona abanye abayiziphepheli abayindaba zempi abanye babalika ngokuthi athi bebhala ama-journalist abanye abayindaba zomnotho ukuthi uyaxolelana ukuthi ucele uxolo lathi sikuxolele njengabantu bezimbabwe siqale kathe phansi vele fani senze njalo ukuthi sakhilizwe kahle fani sixolelane
umhlangano lo ubuqoqwe yofisi yomeli wezimbabwe kwele South Africa. Melesturo 7, Johannesburg, South Africa, Ngingu Benedict Nhlapho.
Amapolisa eRepublic eZimbabwe Republic Police athi azinikele ukusebenzisana loZulu phansi kombuso okhona kathesi. Bavuma njalo ukuba bezikhona inkinga ekusebenzeni kwabo esikhathini esedluleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba wokuhlaziya ubudlelwano phakathi kwamapholisa lazo owenzelwe ePolice Club eHarare zolo, lapho amapholisa athembisa ukuguqula indlela asebenza ngayo phansi kobukhokeli bukamongameli Emmerson Mnangagwa. Esinye seziphathamandla zesipholiseni uChief Superintendent Paul Nyathi ube khona emhlanganweni lo.
Umhlangano lo usincede kakhulu ukuthi thina njengamapholisa sisebenze loZulu, sizisane njalo lama-journalist isithathele izindaba, sibe le i-relationship esithena, i-mutual relationship.
Unyathi uthi ulesiqinisekiso sokuba bazosebenza belandela okumunyethwe isisekelo sombuso.
Lamapholisa kumele asebenze elandela umthetho kakhulu i-section 219 constitution yeZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe eyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ uForster Dongosi ulandisa ngokuvunyelanwe kulo mhlangano lamapholisa.
Sivumelana ukuthi amapholisa lentathele izindaba sidinge indlela zokuthi singasebenzelana kuhle njani, ngoba sinanzelela ukuthi akula sizathu sokuthi kube labahlukuluza abanye.
UDongosi ukhuthaza intathele izindaba ukwazisa amapholisa lapho ziqhuba umsebenzi nxa kukhangelelwe ukuba kungaqhamuka udlakela.
Okuqakathekileyo ukuphume kumhlangano lo ngokuthi khona uma intethele izindaba ziqhuba umsebenzi wazo zidinge indlela zokwazisa abaphathi bamapholisa ikakhulu nxa kungumsebenzi ogoqela udlakela.
Lo mhlangano ulandela owenziwa ngomnyaka ka-2015 lapho zazikhonona ngesiphatho ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo. Zikhona ezabhaxabulwa kabuhlungu, ezinye zabotshwa lanxa zaziphetha zitholakala zingelamlandu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Umphathintambo omutsha obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obethe Mpofu uthi ngabasoze bamele ukuhlukuluzwa kukaZulu obekusenziwa ngamapholisa eminyakeni edluleyo. Umpofu ubuye waxolisa kuZulu emthembisa njalo ukuba nxa engabanjwa kubi ngamapholisa ulelungelo lokubathinta ngocingo olungahlawuliswa imbadalo i-toll free bebike izikhalazo zabo. Umpofu utsho lokhu kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede o-Studio 7.
Ya kuliqiniso abantu kade ngathi bahonona ngendlela amapholisa athi besebenza labo ngawo, njalo kade kulokuningi athi bekutshengisela ngendlela ababanjwe ngayo ngamapholisa, njalo especially into eziqondane lama-road blocks emgwaqweni plus nendlela athi bebamba ngayo abantu nxa befuna ukutshengisela khalaza kwabo ngezinye izinto athi bezibona zingakhambi kuhle. Kodwa into esiyenzakele yinto engathi izanceda kakhulu kuluntu lonke lweZimbabwe, ngokuthi umkhulu wabo amapholisa njalo sekulomunye ombambeleyo uzadingwa onguye ozaba ngumele wamapholisa. Lathi ngapha njengoba ngingene kathi esinje kuma-affairs sengiqalise inhlelo eziningi zokuthi ngilungise umumo lo omubi kade sungathi suselwa ngamapholisa abantu bekhalaza ngezinto eziningi kade bezenza ngendlela athi bebamba ngayo abantu.
Bebesenza njalo besenziwa yini? Singathi ngabakhulu bona bakade bebakhokhela na?
Akunake ngitsho ukuthi abakhulu basebenzela emahofisini laba abancane yibo abahlangana labantu kuma roadblocks emgwaqweni emadolobheni yibo abahlangana labantu isikhathi sonke but indlela ya indlela kade beseza ngayo beseza umsebenzi wayo kade ingaphathisi kuhle kade ingayisiyo elenhlonipho njalo elandela umkhuba wamapholisa kumele basebenze ngawo kodwa kade kusenziwa ngabanye abanye of course abangathi kade bethathela izinto phezulu into esesiyenzile ngingenile nje kuviki ezintathu ezidluleyo sengibabize bonke ama-commanders akhona abakhulu bamapholisa bonke ngabakhuza ngabatshela ukuthi khona kumele kulandele imithetho okumele ilandele kwamapholisa
ungafuna ukuthi utshele uZulu weZimbabwe ukuthini
uZulu weZimbabwe siyaxolisa kakhulu ngendlela abanye ababanjwe ngayo namapholisa siyakuthembisa ukuthi khona khathesi ipholisi ekhona kumele iyenze umsebenzi ukuthi bavikele abantu bancedise abantu bavikele ukuganga bancedise ukuvikela ukuganga kodwa into engicela futhi abantu bakithi ukuthi bengaqambeli abantu amanga ukuthi babazona nxa umuntu uleqiniso ukuthi umbonile sona eganga kuluma ukuthi ubani ngimbonile eganga ngendlela yokuyareporta emapholiseni
alo ke umnumzana Obedi Mpofu umphathi ntambo obonayo ezomvikela ekhaya ekhuluma eseHarare Logaina Gumede Studio 7 Abantu abaphila legcikwane lengculaza kunye lalabo ababhekane lenhlupho ngenxa yalomkhuhlane lamhlanje bebebukisa ubuhle babo emncintisaneni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Revival of Hope kanye le-NAC. Lokhu kwenziwa njengendlela yokulwisana lobandlululo olulethwa ngumkhuhlane lo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Unkosikazi Nosihle Ndlovu onguye owasungula inhlanganiso le uthe umcimbi lo bawenzele ukuthi bakhuthaze abaphila legcikwane ikakhulu abantwana ukuthi nxa bephila legcikwane le-HIV bayenelisa ukuphatheka enhlelweni ezehlukeneyo. Unkosikazi Sibulewe Mpofu owe Positive Living Association of Zimbabwe uthe bakhuthaza abaphila legcikwane ukuthi bangafihli isimo sabo njalo bakhuthalele ukuphatheka enhlelweni eziningi ezigabeni zabo.
Inokuzenile esiyenzileyo imodeling leyi siyenzele ukuxotsha istigma phakathi kwabantu aba-affectwe HIV labanga-affectwanga HIV ukuthi sibe ndawonye simodele sindawonye sixotsha khonokhwana ukuthi abantu bekhanyele umuntu o-affectwe HIV ukuze bengamnineli kathana kodwa bebone singabantu banye.
Osakhulayo ophila legciwane unkosazana Thandolwe Nkosi Matete ngomunye othole umvuzo emincintiswaneni obukhona. Yena ke uthi wabanja igciwane ngo-2011 wahle waqala ukunatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni. Uthe isiphatho abasiphiwa esibhedlela asisihle ngoba bayathethiswa ngabongi.
Ngiqalise ukunatha ama-ARVs ngo-2011. Sikutholayo ukuphatheka kabi emazibhedlela. Siba lokhu sibanga ukuthi abasiphathi kahle basiharansa sometimes. And then okunye lasezindlini. Abanye bethu bayakhuluma izinto ezihlukene ukuthi uyathola ukuthi sephiwa inkomitsha yakho umgani wakhe khonokhe asikuthandi because i-HIV ayithelelwana ngenkomitsho.
KweleZimbabwe igcikwane lengculaza labulala abantu abaningi kakhulu ngesikhathi kungakatholakali amaphilisi lemithi yokwehlisa igcikwane emzimbeni kanye lemfundiso yokuthi lanxa usutholakele ule gcikwane umuntu ulakho ukuphila okwesikhathi eside nxa engaziphatha kahle lokuthola imithi yama-ARVs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamuhla uhlelo asihluzeni bomama lapho esixoxa khona ngekhefu lekhisimusi. mhlambe omama bayenelisa na ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi nanguphela imali kayitholakali lula emabhanga. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlela. Elevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Pedro Pablo wakwele Peru ubikwa elakho ukuvotelwa ukuthi asuke esikhundleni sakhe lidale lephalamende yakhe esetheswa umlando wokuphatheka ukuba wafumbathiswa kubhizimusi lelenziwa nguhulumende lenkampani yakwele Brazil e-Odebrecht. EleBurkina Faso libika ukuba selizazama ukuthenga loba ukuthengisela eleNorth Korea ngoba belingazi ukuthi lawo malizwe selabekelwa isijeziso zeNoto inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations. Kulexuku labantu abavela kunhlanganiso ethiwa Vusa Mthwakazi abatshengisele phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abamethesa icala lokuphatheka kumbhuqazo wogugu Rawundi. Amapholisa abikwa ecithela umbuthano kodwa asenelisanga ukuzwa ukuthi kubotshwe abangaki lanxa ababone kusenzakala besithi babone kubotshwa abantu abambala kade betshengisela. Kunjalo nje sixoxele ngcwethi ecubungula zombusazwe umnumzana Efidlela Ncube endawonye lesizana neseZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kube nabantu abaningi abazileyo bezolalela ukuthi ufuna ukukhuluma ngani njengoba ekhokhela uhulumende omutsha laye umuntu omutsha ekhokhela imizwe kwazoba lethi zalwane zeZimbabwe futhi ezingezi khona lapho ezitshengiseleyo nesenzakala esenzakala ngama-1980s awathi loo nto abaningi kakhulu abafake emadifeleni. So laba bantu baze nabo bezotshengisela kuye ngoba kukazakala laye ngomunye walabo bantu abaphathekayo ekubulaleni abantu. So bekube nokutshengisela okukhulu okube khona lanxa nje amaphoyisa eshesile abachitha laba bantu kodwa azakube nje lo dlalo olube khona. Kodwa ke ukuhamba kwakhe kuhle kuyakhulu masikhanye ukuthi uzezona enjengeSouth Africa ngoba iSouth Africa ma-biggest traders kuZimbabwe lapha siyakuthengiselana labo kakhulu impahla ziyakhwesima bhoda usuku le mini siya ngapha. So kulinyathelo elihle engicabanga ukuthi kuzomnika i-foundation enhle ukuqala ngokuvakasha ilizwe eliseduzane njalo lilizwe lesidlisana edlelana kakhulu sikhalela ukuthi kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu abasebenza eSouth Africa futhi.
Mnumzana Ncube, wena ubona njani udaba lolo olukamongameli esiya eSouth Africa? Kungakutshengisa yini ukuthi ngomuntu oza busa kahle ilizwe?
Yebo, kambe ubonakala ulomehluko kulo mgabe ekwenzeni kwakhe. Kodwa ukuthi ngathi mina uyabeza busa kahle kakhulu angeke mfike lapho. Sikubonayo ukuthi uhambisa phambili ezomnotho okuyinto eqhakathekileyo kakhulu, akukhulumayo kuhle. Zonke izinto azikhulumayo zinhle, esesisele ukuthi sikubone izenzo ezihambisana lalokho akukhulumayo. Nga ngabe ngenza konke lokho akukhulumayo, akubale nge-State of the Nation address, akukhulume nge-inauguration address yakhe, akukhuluma labantu unjalo nje, akukhulume ngokulwa lobusela i-corruption, akukhulume ngokudlelana namazwe omhlaba ngendlela efaneleyo, akukhulume ngokhetho olukhululekileyo esithi i-free and fair election, akukhulume ngokuhlonipha amalungelo abantu lesisekelo sombuso. Ngapha lokho akukhuluma engakwenza, uyabe lomehluko omkhulu kakhulu kulo mgabe. Ukuya kwakhe eSouth Africa, abantu esiyibo esidlelana kahle kakhulu, esithengiselana labo kahle kakhulu, esiyakhuluma nge-economy kube yinto eqondileyo. Kanti ke khona lokhuyana kubone phandle kumbe bamtshelela ngazi ukuthi bekulabantu abatoyitoyayo, kumele akwazi ukuthi abamukelela kule ndawo enze okweSouth Africa bakwenza kuhle, akwenzela lapho abantu badoyitwe bayefika e-State House lapha khona befuna lungisa udaba lwegugu Rawundi.
Mnumzana Mpofu, ngiphenduke kuwe, ubona ngani ngumuntu ozaphumelela yini ikakhulu nga ezakhulumisana kakhulu le South Africa esibona umongameli wakuqala uMgabe wayekwenza kodwa hayi ukhanya wayengakwenzi ngezinga laphezulu uthini
ungaba lo mehluko ongaba khona ngoba ngabantu ababili abesikhuluma ngabo ucabanga kwabo ukuthi yena lokwenza kwabo loba nje bebesenza okufanayo kodwa kwakade sinjoba ubaba uNcube esho kukhona okuncane okuthintileyo okubonakalayo phakathi kwabo kweyithu so sikhangelele ukuthi amamsebenzi wamabhizinisi ma engawuphatha kahle abanike abantu ngoba enye into edibulala investment confidence ngale kwelakithi yindaba ye-51% yabo kumele indawo lana bayikhandise kakuhle ukuthi bayiphatha kanjani hhayi ukuthi umuntu ma efuna uzo-investa elizweni bagcine sebethatha okwakho okuningi kungelanto azayithola so ma bengayiphatha kahle bantu indaba ye-51% liyana 51-49% whatever bayilungisise kube ukuthi lama-conditions ama-political conditions avume njengoba sizoya kukhetho lekuthi kufanele bakulungise kwabantu ukhetho lwelizwe free and fair kungabi lodlakela ngoba akekho umuntu ofuna ukufaka imali akhe lapho okulobudlwangudlwangu khona ngoba uyabe ngelashwala ibhizinisi yakhe ukuthi izosurvive na so bantu sindaba zepolitics kakhulu kudlakela ukukhampeni kuhle njengoba siya ukhetho kube ukuthi ipolicy i-investment policy ibe free ivumele abantu iplease abantu angaphandle babuye bazoinvest ekhaya bonathi kungakuphakamisa ilizwe ilizwe lena linothile lilayo yonke into
mnumzana siyazi ukubana ngomunye wakhe lo obe ngumongameli enxa engawuqale ngeSingapore kumbe waya khona le kubo Malaysia ukubona njani wena
ye kwenze kahle kakhulu ukuqala ngokuya khona lapha eSouth Africa kuyinto eqakatheke kakhulu kanti into azikhulume khona laphana izinto eziqondile eziphathelene lokuvuselelwa kwe-economy ngikhumbula ubekhuluma esithi economy esithi kubakhona njalo kwepolitiki okungaba khona kodwa into azabe ikhangelele kakhulu yimisebenzi yabantu ukuvuswa kwe-economy kanti ke nxa ekhuluma ngokuthi uyadlelana kahle lamazwe wonke omhlaba alwe lobuselwa kukhona elizwe wenza into eqondileyo uya endaweni eqondileyo nxa engakwenza konke lokhu akukhulumayo ngokuphathelene lezomnotho akulanto engamvimbela ukuthi ancedise ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke kodwa ipolitiki layo kuzamele ukuthi ayijeke ayibone ukuthi ngekhululekile ngoba yiyo eyidilizayo ezo-economy abe lo mehluko lo Mgabe ngabe into konke okwakusenziwa nguMgabe kubi kakubeke eceleni
alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays aseManampofu. Ukusilela kwemali emabhanga kulokhu kuqhubekela phambili elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ilanga lekhisimusi elangomvulo ozayo. Ukansela Brenda Mpofu kaWard 2 emele inkayi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi okwenza uhlupho lolu lube lukhuni ngamandla yikuthi lentengo yempahla sikhwelile ezitolo.
Kulobunzima ngoba imali kayibonwa ngazi ukuthi ubala imali basefonini manje ihlupho lwakho nefoni lapho uyahamba uyedinga into yabuyifuna ukuthi uze ubuyele change ukuthi kumbe uyegayisa akula imali sezisemafonini imali sezisemakhadini ebhenki abantu bathole nzima kakhulu and balohlupho
kuyathengeka ngayo yini imali yona leyo esemakhadini
bazivuma ukuthi lapho uvuma khona nxa kuyikuthi bafake efonini kuyikho cash bayavuma but vele eziningi kakhulu like emakhaya njengala senkaya emakhaya akabavumi ngoba lama-network kwezindawo kawakho ngazi imali yakho ibe sefoni so kumele ukuthi udinge futhi imali yokuthi ugade uyenkaya esenta lapho zathola khona ukuthi uzuze ukuthenga nge-eco cash imali yangkhona
intengo yempahla-ke
manje kwempahla-ke thula ngoba i-2 liters khathesi i-$5 ye-cooking oil i-2 kg i-$2.60 kwezinye izitolo ikuma-$3 i-2 kg yeshukela kusimangalisile kuthithi into le iqalise last month kusimangalise kakhulu ukuthi kathi into zakhe zakhuphuka kangaka zakhona zakuqansa kangaka uhamba njani izimali nje bakazibonwa ngazi ukuthi ubalayo imali nale abantwana kumbe baya besemazweni bakufakele ku-eco cash uhambe uyafika uthenga izinto ezimbili kuphela njalo futhi khwaphana ku-eco cash ungathi ule-$10 imali yakho iphuma siyi-$9 bathatha idola ungathatha into ye $5 uthiye kuyi $4 ususiyathatha futhi ususiyathenga futhi okunye ngaleyana eseleyo futhi lakho bathatha idola uzicine vele sibona ukuthi ayi vele imali yakho ikufana nokuthi uyilahlile vele straight.
Manje abantu baphila njani? Babhadala njani okwama-school fees? Babhadala njani ezindleko ezifuna imali engekho efonini?
Yes, manje njengaku-school fees lapho kuwesi ngoba kunzima kakhulu imali. One, ayitholakali. Two, esikolo umntwana kuyakumele ukuthi umbhadalele i-school fees, umthengele amabhuku, uniform nje zonke izinto, imfanelo zonke. Kulobunzima sibili njengemakhaya.
Lo ke ngukansela Brenda Mpofu ka ward 2 emlume enkayi ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwaBulawa. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Loba nje amalucatsha awe ISIS ehlulwa kwale Syria luqhubekela phambili udlakela kulelo lizwe lokukhahlanyezwa kwabantu ikakhulu edolobheni leGauta duzane ledolobho leDamascus. Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 bagonjolozelwe edolobheni lelo njalo kabanelisi ukuthola uncedo olugoqela ukwelatshwa. Uyan England, umcebisi we-United Nations kwele Syria, uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abafayo ngoba kabatholi usizo lwenhlanganiso ezizimele zodwa lohulumende we-Syria. Uthi bacela usizo kulabo abangenelisa ukuhlenga abantu laba abatholise nzima ngamalocatsha e-ISIS. U-England uthi okwephula inhliziyo yokuthi uhulumende wakwele Syria encediswa ngele Russia ubhomba abantu izibhedlela lemikambo nsuku zonke edolobheni leGauta. Unkosazana Heather Nwet isikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kuyesabeka kakhulu okwenzakala edolobheni lelo. Uthi kuyabahlupha ukuthi amalocatsha la abhomba izibhedlela abantu lendawo ezishiyeneyo njalo abulala labafuna uncedisa uzulu. Uthi amazwe wonke kumele achodoze okwenzakala eGauta. Uphinde wathi ilizwe leRussia kumele lizame ngamandla wonke ukuthi limise konke okwenzakala eGauta.
Lapho ke belilalele udaba luveza imbono kahulumende weleMelika. Ayilenda Phoso, ingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlanganele ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezikhuthaza ukuthi ziye ekhaya ukuyancedisa ukuvuselela umnotho welizwe kodwa bekulexuku labantu bavela kuhlangothi oluthiwa Vusa Mthwakazi abatshengisele phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eSouth Africa lapho kade kulomhlangano wonalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Sitha sidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ekuseni. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.